Ngokubona kwami igciwani alikapheli khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile ikanti lezi zikolo zemfundo yephezulu ama university akhona futhi njalo avulileyo. Izikolo lezi ngavula sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasibe banjelwe igciwane, abantu abangakasibe banjelwe igciwane. Obekusenza ukuthi amanamba ehle ukuthi abantu bengani sesilandela izinqumo lezo esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezo ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba abasekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe bathi akula bantwana abaningi asibefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhosha ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa legciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya ephenduke sethole igciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi zihlobo ahlala nazo ngkhaya kusuka kube leduwo yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igciwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempilakahle kumbe vele isikhathi segciwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempilakahle. Akuna muntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifika esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempilakahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongi ukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi, kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo, esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempilakahle yikho okuqakathekileyo, yikho okuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kuchisa kuchisile sokuze kwaphela, akula gciwane elaphephukayo lilokhu lichisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho-ke engikutshoyo ukuthi oqathele kuphila yikulandela abazempilakahle.